Loko kuphume emhlanganweni osanda kwenziwa ngabenhlanganiso ephathele kumisebenzi yokucubungula ezombusazwe lenhlala kahle yabantu eZimbabwe Democracy Institute ZDI wenkulumo mpendulwano kuhlaziywa impumela engaba khona ngomthetho osalolongwa owePVO Amendment Bill. Umnumzana Bekezela Gumbo esinye isiphathamandla seZDI ulandisa kabanzi ngengozi engadalwa ma lingaphumelela ukuba ngumthetho iPVO Amendment Bill.
Ngenxa yokuthi umthetho lo uvumela uhulumende ukuthi engenelele ekusebenzeni kwale nhlanganiso ezizimeleyo, ixoshe abantu abasebenza khona, efaka bakhe oyabe be-appointe uminista kahulumende. So ama-funders bakukhangela kukhana kuqakathekile ekutheni ifunding zokuncitsheni. So kusho ukuthi ku-Global Village inhlanganiso zaseZimbabwe zizahluleka ukuthi ikwaniswa ukudingela abantu bakithi imali, ngenxa yokuthi imali yayihamba kwamanye amazwe alalabe uhulumende ongancindezeliyo ngendlela yomthetho okhuluma ngayo.
Uqhubeke esipha njalo le ngozi engaba khona la kuye uhulumende okhona kwezokulwela ilungelo loluntu. Ugumbo,
sonke siyakwazi ukuthi simithi ukuthi esibhanile ama-trade union nalawa konke nama-opposition political parties sana zeluthi kwagcina sebesiya ku-revolution liberation struggle. USmith wazidubula unyawo ngompopo wakhe owawusebenzisa, cabanga ukuthi uzambhadala. So uhulumende kamnankakho kumele ukuthi uphiwe warning ukuthi khona kwaba kwenzayo ukuvala i-TV space kudangerous kiyo i-regime, kiyo uhulumende kamnankakho, ukuthi abantu bona bamphikisayo ma bengathela thina i-space sokumphikisela kiso esilokuthula singabavalela baphitha ngokwenzayo.
Omunye wabaphatheke emhlanganweni wenkundleni yebulenjini lo ngumnumzana Henry Khane osebenzisana loZulu kwezentuthuko.
Those trustees, those NGOs which have been providing food relief when there's a disaster won't be acting liberal, because they'll be told that you cannot give so and so, but you can give so and so. By who? By the powers be it. Those are elected people.
Uma NGOs abetholisa uZulu usizo lokudla uma kuthe kwabanzima ngike esebenze ngendlela ekhululekileyo, ngoba azotshelwa ukuba nikani uzibandobani linganiki uzibandobani. Lokhu kusenziwa ngabalamandla akhona,
kodwa uhulumende uthi kasikho isizathu sokuba kube lokwesabela leli bhili, ngoba injongo yokulungisisa umthetho olawula ngezokusebenza kwenhlanganiso ezisebenza zizimele ukusiza uZulu ngeyokuba kungaze kwaba lezephulamthetho abenza okungekho emthethweni. Lokhu kugcizelelwe ngumphathintambo wentuthuko yombuso yezabelo umnumzana July Moyo ngesikhathi esethula umbiko wakhe emhlanganweni wokubonisana kwezokutholisa usizo lwezokudla owe-Food Deficit Mitigation Strategy Sensitization Meeting kusukwana ezisanda kwedlula.
In order to be transparent, we as government need to know about everybody who is going to be interviewed, so that if they are making mistakes on the ground, those who from government who are also there can be able to say, this is not their business that we have.
Ukuze siphumelele obala singuhulumende kumele sazi ngaye wonke umuntu ozangenela ukusiza abantu, ukuze ukuthi ma kusenziwa amaphutha abaphuma kuhulumende bazi njalo batsho ukuba kulesivumelwane bani kulabo abangena kulezi zigaba.
Kodwa abenhlanganiso ezizimeleyo bathi lanxa uhulumende esithi ulungile lomthetho athi ujonge ukulawula indlela ezisebenza ngayo, ulakho ukungamsebenzeli uhulumende kuhle, besithi leyo migoqo ilakho ukuphazamisa ukuqhutshwa kwenhlelo, kakhulukazi lapho kuthe kwaba lomonakalo omkhulu abantu bedinga usizo lwesiphangiphangi okufana lendlala, izulu lesikhukhula lokunye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumezi Sigama.